uzuluphume ngobuningi esiya emkhosini oqoqwe ngokusebenzelana kwabenhlanganiso ye-Election Resource Center, ERC, leZimbabwe Human Rights Association, ZIMRIGHT, owenzelwe emavinkilini awechigovanyika emzini wase St Mary's eChitungwiza. Izakhamizi zalumango ikakhulu abasakhulayo bemukele ngenjabulo ukuzwa kwabaculi beqembu labesifazane asesebatsha le-Syndicate Sisters, uGaspy Warrior loSoldier Love. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kuZimRIGHT, uNkosazana Cynthia Majoro uchasisa ngokubafuqileyo ukuqoqa uhlelo lwalolu hlobo.
Siyaphuma siyafika kuma-provinces wonke awu-10. Siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bephume beyeregista. So siyabe silama-tracks ethu angu-10 aphumayo ahamba indawo ezihlukeneyo. Ayinakuthi abantu baphumile sibili and baningi abantu abahambe bayeregista, yikho esikuthakazelelayo. Akhathe siyafika emaphandleni, sihambe emaphandleni sibili asisoze siyingene emathangi kuphela.
Bathi kuningi abakunanzelele njengenhlanganiso ukuba yizikhexe ezimele zilungisiswe ngoba kusephula amalungelo oluntu. Lokhu kugoqela ukuhlawuliswa kwabemaphandleni ukuthi bathole incwadi efakaza ukuba umuntu uhlala ngaphi kwendawo.
Sathola ukuthi amanye ama-registration centers abantu abahamba lama-wheelchair kumbe abantu abakhulileyo baye bengakwazi ukufika. Amanye bekusecond floor njenge-Mount Pleasant Hall, i-registration center yabo ibiphezu kwe-stage. So sise sabhalelize incwadi sacela ukuthi behlise i-registration yabo. So kathesi base bayethusa bayifaka phansi.
Bebekhona abasebenzisana nabeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ama-voter educators, okubalisa uMnumzana Thulani Siwela, ukutholisa uZulu ukuba kuyini okudingakalayo ukuze umuntu anelise ukubhalisa igama lakhe ukuze abe nelungelo lokuvota kukhetho oluzayo.
Siyakucela mzalwane ukuthi wena ungabuya ema-registration centers ethu, siyakunika ifomu okuthiwa yi-VR9 lisebenza njenge-affidavit form. So wena ungabuya siyakunika ulifile. Ifomu leli alithengiswa, uyalinikwa mahala. So ungabhadali imali yokuthi unikwe ifomu lenelo. Khona ngale thentini sino-commissioner of oath uyakudindela even ifomu lakho eliyi-VR9 ukuthi yenekele ukuzorejista.
Uqonqosele ngokuqakatheka kokubhalisa kunsuku ezibekiweyo kulabo abahlala e-St Mary's, insuku zakhona zingakedluli.
Iblitzi yethu ngapha eSt Mary's sizavala mhlaka 25 October, but singavala ngapha eduzani lesindlini zenu. Siyabe sikhona emakoni shopping center, siyabe sikhona even ema-offices ethu akhona ngale komakoni. So wena okudingakalayo ukuthi wena register namuhla ukuthi wena ungaqedi isikhathi usisilandela thina, ngoba ngapha sililandile lonke ukuthi kwanise ukuregister.
Abe-ERC leZimRIGHT bathi balethemba lokuba kuyakuthi sekusiyaphela isikhathi esabekwayo ukuba uZulu abhalise ukuba lelungelo lokuvota, iningi labasakhulayo kakhulukazi abazavota okokuqala bazakwanelisa ukwenza lokho. Ngimbene e-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.